Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 25 kuMpalakazi 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, iningi lithi ukukhuphuka kwenani labahlaselwa yiCOVID-19 kuphazamise indlela ilanga leKhisimusi elinazwa ngayo lonyaka osokuvangele ukuthi lidlule njengawe wonke amalanga.
IKhisimusi leyo inzima ngoba thina njengabahlali bemakhaya siyazikhangelele ukuthi sizazuza ukudla okuvela emazweni. Manje lonyaka umkhuhlane lo wecorona uvale abaningi zabaphumelelanga ukuthi babuye.
Siza kuzwa abalaleli beStudio 7 bebulisa izihlobo nabangane ngaleli langa leKhisimusi.
Siyalibingelela abangane lesihlobo be-Ward 3. Ngibacacisele ngiyabingelela lonke, ngiyabingelela abasekhezi, ngiyabingelela uSmatopo, ngiyabingelela uBulawayo, ngiyabingelela uSikayi.
Umnumzana Meli Ndlovu wochova ibhayisikili esuka eSouth Africa esiya eZimbabwe usexhasane lenhlanganiso elwela ilungelo loluntu ukusungula umkhankaso wokulimukisa abantu ngomkhuhlane weCOVID-19. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Izakhamizi zemaphandleni zithi ukukhuphuka kwenani labantu abahlaselwa yiCOVID-19 kuphazamise indlela ilanga leKhisimusi elithakazelelwa ngayo lonyaka osokubangele ukuthi ledlule njengazo zonke nje insuku. UAlbert Ncube usethulela lolu daba eseGwanja.
Iningi lezakhamizi kulesi sabelo zilezihlobo ezisebenzela emazweni abalisa eleSouth Africa laseBotswana ezivame ukuthi zibuye ngalesi sikhathi sekhefu leKhisimusi ukuzobona isihlobo labangane. Kodwa lonyaka kulandela uqhamuka komkhakha we-Omicron, injiva kazibuyanga ngobuningi okudale ukuthi ilanga leKhisimusi libe duma. Unkosazana Lindiwe Moyo oyisizalwane sakuleli esebenzela kweleSouth Africa ngomunye wabalutshwane abazekhaya uthi nengiselemva ngenxa yezizathu ezithize.
Abantu bebengelaqiniso ukuthi kuzohamba njani kuma-borders because i-border leZimbabwe ivaliwe and so bekuthiwe kuzaba le-quarantine. So umuntu abesisuka cabanga ukuthi uzospenda ama-days amaningi eku-quarantine acine ngelasikhathi eseneleyo sokuthi abonane lemuhle. Then esinye isizathu sokukhansela ama-plans kwaba yikuthi ukwesaba ukuthi umuntu sengathwala i-Omicron leyo afike ayithelele izihlobo labangani.
Unkosikazi Matilda Dube evokola kuwa-7 eFilabusi uthi lonyaka yiKhisimusi ngebizo nje.
IKhisimusi leyo inzima ngoba thina njengabahlali bemakhaya siyazikhangelele ukuthi sizazuza ukudla okuvela emazweni. Manje lonyaka umkhuhlane lo wecorona uvalile abaningi zabaphumelelanga ukuthi babuye. So abantwana abalakho ukudla njengeminyaka elingabe sokuqalisile vele ukuphithizela kodwa kakuphithizeli akulalutho.
Okugcizelelwe unkosikazi Saziso Khumalo esine njalo isakhamuzi seVokola.
IKhisimusi inayo injenje silobunzima obukhulu ngoba kulabangane lezihlobo ebezikhangelele ebebekhangelele ukuthi babuye bazihlanganelathi njengezimuli konke kakusenzakali. Sesiphonga ukuhlala njengansuku zonke siyimuli sinjalo okungukuthi iKhisimusi anti isikhathi sokuthi sivakashe sichelezele abangane sibe lezihlobo zethu esingahlali nazo ezisivakatshelayo.
Unkosikazi siphathisiwe Nkala weSilikwe kwana North uthi njengabomama bebehlanganise imali emaclub kodwa ukudla balakho akweneli.
Lakhona okwesikuqoqile imali yabhinisi ngomama asingeke size sithi siyacelebrate ngakho ngeKhisimusi ngoba nxa singathi sikuchithe ngeKhisimusi singazi ukuthi 2022 lo siphatheleni kodwa kusobala nje ukuthi sisaqhubeka ngayo iCOVID. Njalo ilobo nzima kanti kudala sasikwazi ukuthi ngeKhisimusi nxa kuwe kungekho ongajabulisa ngakho abantwana liyaphuma labantwana liye komakhelwane kumbe liye kwenabani ngale akuhambeki ngenxa yeCOVID akulamuntu ofuna omunye emzini wakhe.
umnomzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi amawane uthi impahla kazibambeke ezitolo.
Ikhisimusi le hayi abantu vele abala lutho sibili into abalazo ngoba yona imali kayikho ebantwini, so yikho nje lapho kungazali kulo hlupho khona. Ziyadura, akuthengeki.
Osakhulayo Constantine Pofu, umqoqo wenhlelo zemadobo Youth Development Initiative oyemapisa, uthuzile kumele azithokozise kodwa engadlulisi amalawulo.
Kuqakathekile ukuthi abantu balandele imithetho ebekwe nguhulumende ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki. Kumele ukuthi bagqoke amamaski sibili, bengahlanganyeli kulezinye indawo, ikakhulu ama-business centers amancane. Nxa abantu bekholisa bebaningi kusuka kumkhuhlane uyamemetheka masinyane, basanitize.
Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 kuleli liyaliqonga njalo ngolwesine bangamathumi amabili lasikhombisa 27 abafileyo ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kuthi izolo kufe abalithumi lasithupha. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ng-Albert Ncube.
Ukusenjalo, umnumzana Meli Ndlovu ochove ibhayisikile esuka eSouth Africa esiya eZimbabwe uxhasane nenhlanganiso elwela ilungelo loluntu eSouth Western Region Gender Network ukusungula umkhankaso wokulimukisa abantu ngomkhuhlane we-COVID-19. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Umnumzana Meli Ndlovu uqale umkhankaso wakhe wokulimukisa uzulu ngobhubhane lwe-COVID-19 elokitshini lenkulumane kosekusile. Wasesiya ezitolo zenketha 6 wacinela ngenketha 9. Umnumzana Meli Ndlovu ukhuluma ngakulandileyo kobulawayo.
Abanengi funa ukugijimisa ukuthi ngizwe kanjani, kodwa mna injongo yami awareness ye-COVID. Mission yethu ukuthi sazise abantu ukuthi wonke umuntu kumele aphephe lapho khona, kumele aphephe. Singavumi ukuthi sivelelwe ngumkhuhlane. Yazi khona manje isikhathi sama-holiday. Noma sihlangene siyifamily, sikhuthazane emakhaya. Ngoba imuli siyadingana sonke. Omunye nomunye ehambe evaccinate. And kasisho ukuthi ma usivaccinatile, akusamelanga ulandele umthetho. Ma uvaccinatile still uyalandela nalani umthetho.
Umqondisi wenhlanganiso ye-South Western Region Gender Network, uNkosikazi Chelesile Nyathi, uthi basebenza ndawonye loNdlovu ukuxwayisa uzulu nge-COVID-19.
Khonapha nxa sikhuluma nge-COVID-19 kuba le-gender-based violence futhi. Kuba lokuhlukumezana kwabesilisa nabesifazana. Ubhubhane lwe-COVID-19 olukhona umhlaba wonke jikelele luyabulala. So ke asizindazelele nini futhi siziphathe kahle, singajabuli sidlulise amalawulo.
Umnumzana Qhubekani Chabalala, umhlali wenketha 9, ukhuluma ngalokhu akuzwe kuNdlovu.
Uthe yona yinto enqoke imenze ngo-COVID asebenzi wayekela mhlawumbe ugada omzansi. Lokhu yikuthi uzama ukubana etshengisele ubu-serious be-COVID-19.
Ukhansila Rodney Jele uthi indlela esetshenziswe nguNdlovu ikhange abantu abaningi.
Iprogram yethu besiconcentize abantu ukuthi COVID lokhu isakhona phakathi kwethu. Sibuye lolunye uhlelo oluthiyeneyo olubise lijaha lakoNdlovu lebhasikiri, ngoba sinanzelela ukuthi ibhasikiri leli li-attract abantu abaningi. Bebona ukuthi kuqakatheke kangakanani ukuthi sizivikele.
Ngaphandle kokusungula lomkhankaso, uNdlovu vele yingcitshi yentshelelezane njalo ulezicoco zalokhu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Ngesizwe abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko bekulisa izihlobo labangane umculo lo eliwuzwa uthophelela kamnandi ngoka-Jays Maravini ehamba lomkhosi kanye loDumi Ngongola kudlalade elithi Ntunjambili besithi ikhisimusi.
Yeah.
Ngiyabingelela abangane lesihlobo be ward 3 ekaChesete, ngiyabingelela lonke, ngiyabingelela abasekezi, ngiyabingelela Simadopo, ngiyabingelela uBulawayo, ngiyabingelela Sekayi, ngiyabingelela lonke abebandla le-MDCT.
Salibonani lonke, igama lami nguKhayel Hatas. Ngibingelela usisi wami uSiphiwe eHarare, abazukulu bami khona le. Ngibingelela umalume wami uSekrutapiwa Mako eMasvingo. Ngibingelele njalo abangane, ngibingelela umakhelwane bami ukuthi lonke libe lekhisimusi elimncwa, uNkulunkulu aligcine abe nani, alenzele kahle nyalo. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7 basakaza abahle, nangugogo Khanya Shabane. Ngibingelela izihlobo zami zonke zako Khanya lengikhonza labo Makhokhoka Church of Christ, ibe lekhisimusi enhle lomnyaka omutsha.
Sanibonani igama uBusimasina we-Old Makhwekhwe koBulawayo. Ngithanda ukufisela izihlobo zami zonke ezisemagumbini amanomhlaba ikhisimusi elihle elihle ligcwele injabulo lomnyaka omutsha oka-2022. Sizibambenini singene singabaphilileyo. Ngiyalithanda lonke lani basakazi beStudio 7, ngifisela ikhisimusi elihle.
Sanibonani, sanibonani, okhuluma nguJosephat Moyo. Ngajabula le audio mayingafundwa esiyezwa lapha amaphoyisa achithe umhlangano obubizwe nguChamisa ukuthi anikeze abadala izinto zeChristmas. Into eyenzakala eZimbabwe imbi, umbuso weZANU-PF mubi, awukho muhle. Ngoba siyabheka manje abantu abadala kusukela kubo 50 years kusiyale bekumele ukuthi ube yiphathi yabantu, abantu labo bekumele ukuthi baholiswe igrant, ingabe imali yabantu abakhulileyo abangasakhoni ukuzisebenzela. Kodwa yona ithule, badla imali yephathi, bathenga amaplaza, uthole umuntu ele-5-5 amaplaza, betshontshe imali okumele ukuthi size abantu. Bebe sekusele ukuthi abantu sibambaneni, iphathi engathiwa ingaba ngunumber 2 MDC, sibambaneni sonkele, kungabi lokhu ngamaphathinyana okuningi, lokho kungeke kusize lutho. Ngiyajabula le audio uma ingafuna.
Linjani basakazi baStudio 7 ndawo zonke zehlizwe se-America, siyabonga sesiphathela kuphi. Kuyinto enhle ukuzwa ukuthi kule ndoda yakithi egogole ngapha esisayikhe from Johannesburg to Bulawayo, hayi siyabonga kakhulu kuyinto ethuthukisa abazundu. Ngijike ngikhona ngapha seJesu u-Abraham Carter Moyo sakholwane ngithi uvuka njani phila ukhokho benemuli yakho enazela i-COVID-19. General manager samncedisi ngithi uBenjamin ngale konyongoli nosasizithi libuka njani madoda. Ngiye sentana kumama munalo ukuthi kuphila ukhokho besisi ubambe i-COVID-19 yimi uPeter obhide endunene.
Igama lami ngujamulani Sibanda ophuma enyamenzo. Ngibingelela ukuqala ngibingelela unkosikazi wami uMambo. Ngizobingelela ingane yami u-Ayanda Sibanda, uBanele Sibanda, u-Anele Sibanda. Ngiyakhohlwa abazukulu bami uLindo, uThoko, uMthaka, uThando, wonke nje. Sithi libe leChristmas enhle ngoliyami.
Studio 7, Studio 7, ngiyalibingelela bangani lezihlobo nezindawo nezindawo ngamadolobho ngamadolobho. Ngiyalibingelela lonke bakithi mithi Merry Christmas kini lonke basakazi bethu kanye labalaleli bakaStudio 7. Ngingakhohlwa udadewethu Bathabile Masuku. Linjani izihlobo bakithi, ikhisimusi nansi sesiyibonile. Lanxa kunzima nje ekhaya kungadliwa lutho, kodwa ke hayi, uNkulunkulu khona uzasikhulula ngelinye ilanga. Hayi, bendibingelela bakithi, ngiyabonga. Yimi uzikode ngisebuTswana. Amen.
Okuqala ngiyabingelela kakhulu kubasakazi be-Studio 7, abasakazi bethu lisiphathele umsebenzi wethu kuhle kakhulu. Okwami kakhulu ngokubingelela abantu bakithi eGwanda lapha kakhulu ngokubingelela abantu bakithi yiko engikhulele khona. Kuse-Arisuthu kuseGwanda, mina nginguTimothy Mhlanga. Mbonga kakhulu abantu bakithi balime kakhulu, balime kakhulu sibili okutshengisela ukuthi khona hhayi inqala engani izulu singaba le-good harvest. Njalo ngakhohlwa ukubingelela bonke abakhokheli bethu abanjeabo sebhuku bethu wabundlovu usikhokelele babandlovu sithanda ukuthi ubone usikhokelele vele siyakuthanda kakhulu. Mbingelela umndisa wethu ubabo uRantas ngale ngiyambingelela naye kakhulu ukuthi hhayi umsebenzi awusebenza uhamba kuhle sibili kumane sayo. Mbingelela bonke amanebhawudu oshomithi amanebhawudu wonke akithi angane anqabele ukusisela phakathi kwesigaba ukuthi ba umsebenzi wawuye phambili phambi nomsebenzi banebhawudu izulu kaline pula hayini.
Ngiyalibingelela lonke lapho likhona sithi libe le Christmas yokuthukela nomnyaka omutsha. Yeyibantu COVID lo COVID imesabe bakithi pa mask enu ngihlalela nekatshana ligcobe izandla phela ngokusanitizer. Siyabonga, ngiyalithanda lonke, ndizingelela kumagumba amanomhlaba empowenzi komalawe kezi le panzi le wanke epupu mpofu kwenapo emamengweni kunjani mtala. Ngiyalibonga lonke, ngiyalithanda njalo ngumoveni ngwenya edaluka.
Ngingayini lombuzo asazi bakaDJ7 why amasabini elavindele ngabuthwa ustation commander we wasenkulumani badla naye ngikhodela badla naye ngoba ngamapolisa lawo mashabini kusela malokhu yanonke angaye wayekhula ekwangupresident idinanga ngoba labo badla naye wayengabuthwa amasabini ngoba ngamapolisa.
Labo ngabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko bebulisa isihloko labangane ngaleli langa leKhisimusi. Umculo lo othophelela kamnandi ngokaJays Marabini ehamba lomkhosi kanye loDumi Ngongola kudlalade elithi Ntunjambili ingoma ethi iKhisimusi. Sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umholi wenkonzo yeRoma uPope Francis ubonakale namhla emnyango weSt Peter's Basilica okhangelane negceke lapho abantu abakade bethe gwaqa wethulela leyo ndawo kanye lomhlaba jikelele izibusiso. Wakhuluma ngokuphathelane lomkhuhlane weCOVID-19. Abantu baze ngobuningi lanxa bekugodola njalo kolezulu lisina. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sikhangele okuningi obekuhlupha kuwona lo umnyaka. Silonko sazana magodo ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWoza.
Kuba lodubo lamanzi. Udubo lamanzi lalo ngolunye futhi oluletha udlakela ezindlini. Ngoba amanzi agcina eseyinto yokuthona asesetshenziswa ngonanzelelo. Kumele uzinike njengomama ukuthi uyawakha umbuvuka uwakhe ebusuku kumbe kulamanye amalayini vele othola ukuthi wona vele amanzi wona ngokwawo kaphumi. Bese kuya futhi ukuthi amanye amanzi agulisa abantu. Khombana konkana kuyathwalisa nzima ukuthi njengomama usakwathi imuli yakho uyidingela njani amanzi. Uzahambe uyedinga amanzi kathi aguli. Uwakhe empompini aguli. Uthi zama ukuthi uwabilise njengokuxwayisa kwa-City Council ukuthi boila inamanzi amagezi kawakho. So kulo kunzima impilo kamama vele inzima kakhulukazi amalungelo abo mama lokho kube le COVID ay kahamanga kuhle. Esikolweni ngapha abantwana bengaxotshwa sokumele kube yibo mama abagijimayo. Abantwana kwabhala imhloliso yibo thina se toll free ekhangele ngelungelo lezemfundo lesayivulela abantwana kakhulukazi. Kodwa bese simangala ukuthi khona yatholiswa mama iba sebefona kuyo sibekhala ngalokho ngalokho. Ama phone calls lawa kasi uthi siwathola ko esabeleni semathebeyiland kakho kuphela. Isimangala sithola lawa vila kuma emashonaland ngapi ngapi ilizwe lonke nje jikelele. Besinanzele ukuthi lapho kulinywa khona ngoba kulabo mama besithi bethi mihla ngemihla lapha bengalima balima igwayi balivune selisiyathengiswa bayachaya baxotsha obaba bayithengisa bonke bayithengisa obaba ayithengisa igwayi lana adla imali. Kulo mama osizwisa ubuhlungu kakhulukazi ngisehlekayo lesi esizama ukuthi sisikhangele ukuthi susela ngo-2019-2020 kulokho kumphinda futhi ukuthi nxaso uyalima lime igwayi sekumele lethengiswa aselivunile selipakishwe ukuthi lethengiswa uyachaywa xoshe sekumele kulinywe uyahamba ayilandwa imdeni ikhulumisane kuyela ngkhawu yewondla abantwana kumphinde futhi. So siyabona ukuthi omama bayasetshenziswa kakhulukazi. So into esikhala ngayo ukuthi aluba sithi si-COVID naleyi yebo ngento yomhlaba wonke jikelele kodwa kwamanye amazwe athola ukuthi kulabantu abomama balama-grants bahola lapha nalapha nohulumende bephiwa nguhulumende. Kube sekuthi inhlanganiso lezi ezizimeliyo zibe zibezincedisayo kodwa lapha eZimbabwe sinanzele kakhulukazi ukuthi inhlanganiso ezizimele zodwa yizo ezithwele umsebenzi lazo ziyandelwa keze nelisi. Sesikhangela ukuthi khona kulama-vouchers nalawa ayilokhu zen abanye kwezinye izigaba kukuphiwa ama-voucher ukuthi yathambe ethenga ikhadi yaphiwa ikhadi ukuthi uyethenga igrosari lelo silibonele ngcono. Kodwa kulezinye izigaba uphiwa khona imali omama bebekhala ngokuthi bayachaya bathathelwe leyo mali ubaba nje ayidakazile imali ayidakwe engayithatha nje ayinathi ayithaphuza ayiqede usuthi ungakhuluma uyichayelwe ungathi uyakhuluma usuthi ubhalise ngenamba yendlu yakhe umuntu ulilunga lomndeni wakhe so yena uyinhloko yomuzi kumele ayisebenzeleyo imali. Lo kube umnyaka omubi sibili nxa sikhangela ukuthi khona kwezamalungelo sikhangela amalungelo abomama sikhangela amalungelo abantwana sesikhangela nje ilungelo lomuntu wonke nje eZimbabwe. Impilo u-2021 ukenzima kakhulukazi and uqhubeka enzima asiboni la themba ukuthi ububele bongathi. Esingakubongela nje ukuthi wena uNkulunkulu imphefumulo yabantu sayisindisa siphila ngomusa wenkosi eZimbabwe.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Magodo Ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso yeWOZA sixoxelayo ekoBulawayo. Luyalandela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba.
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Dande. Lamhlanje ngelanga leKhisimusi isixoxa lomfundisi Thandeko Zintimkandla sihlaziya ilanga leKhisimusi. Okwakuqala ngiyakwamukela uhlelo.
Ngiyabonga mnumzana Gande, ngibonge labalaleli abalaleleyo ngalolu suku lwanamhlanje olulikhefu leKhisimusi. Hayi, iKhisimusi yalonyaka kwabaningi izaba nje lusuku olubhalwe kukhalenda. Ngubana okujwayeleke kwethu kwenzakale akusoze kwenzakala. Siyakwazi ukuthi okokuqala kulo bhubhane lolo olwe-COVID oluvele luthwalise abantu nzima kusukela nyakenye ngomabasa. Kanti phezu kwalokho-ke abantu kabalalutho ezikhwameni zokuthi bathenge izinto ezehluke kuloku ababakudle ngosuku lweKhisimusi ngoba yona iKhisimusi ngokwayo imvama yikuthi abantu babazijabulise ngezinto eziningi ezijiyeneyo abangavamanga ukuthi bazenze bebazidle phakathi kwesikhathi. Izigqoko ezintsha, ukudla okungajwayelekanga kodwa kumnandi abakuthandayo. Kodwa kukhanya lo nyaka konke lokho kakukho. Sengitshe lakho ukuya ezinkonzweni njengoba kungavunyelwa ukuthi abantu babuthane ngobuningi. Lakho kuza kuba nje into yokuthi hayi lisiko kumele lenziwe kodwa lingelasi sindo seminyaka yonke.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga balaleli. Kunzima kunjalo asibeni lomqondo ukuthi izindokwelina azizalunga. Ngoba vela kulabo suku obungasiwa kulalangele ngachoniyo. Labona bonqabe khona ababangela bunzima bempilo, umlimi uzababonela iplan kuza kwedlula lokho. Libe lekhisimusi enhle, lomnyaka omutsha omuhle.
Kodwa singathi akula bhubhane lwe COVID-19, ubona ngani bekuzaba ngcono na?
Ye, aluba ubhubhane lwe COVID kalukho, bekungaba ngconywana. Hathi kakhulu kodwa ngoba vele abantu baphakathi kobuyanga obumangalisayo. Lezo zakhona ezikhona ziyadula, intengo ziqansile. Kanti abantu benza becabanga ukuthi izikolo ziyavulwa. Phela izikolo usele ngabona nje amaviki amabili, kufuneka izikolo fees, kufuneka ama-uniform, kufuneka lokhu lalokhu. Namabhuku amatsha ngoba abantwana abaningi batshintsha izigaba zokufunda. Bengena kwezilandelayo. Kungaba ngcono nje khonoko ngobana bebeza kwenza lokhu nalokhu ukuthi bazame ukuthi bathole leyo mali. Kodwa ke vele impilo yabantu laba eZimbabwe ngenxa yobuya ngobukhona ilokhu isiya isiba lukhuni isiba nzima. Kwayisikho ukuthi lubhubhane lodwa, kodwa ubhubhane lwengezelela phezu kobunzima labo abantu ababhekane labo kusukela emuva khona le. Vele abantu kuleli lizwe sebephila ngomusa kamlimu ngoba akulanto abangayenza. Bayibambe ngezandla bathi lokhu ukuza senza siphile ngcono. Sebephila nzima abantu. Yebo ngabe kalokho bekuyabanganeno kancane kodwa vele impilo zabantu hayi
manje ngokubona kwakho ubona ngani isiko lekhefu lekhisimusi leli ngendlela ebesilazi ngalo liza kuya liguquka na ngesikhathi esilandelayo.
Hayi lona isiko ngokwalo nxa silithathela ukuthi usuku lwekhisimusi lona ngokwalo sibili luthathelwa enkolweni yesiKristu. Kutsho ukuthi ikhisimusi njengesiko izasala enhlizweni zamakholwa ikakhulu ngoba namakholwa bazahlala bekholiwe ukuthi usuku lokhisimusi kuzalwa kwaJesu. Lokhu akusoze kuguquke kodwa kwabaningi labangakholwayo. Ikhisimusi phela siyaphenduka laba likhebu lokuthi abantu bahlangane babonane bevele endaweni eziningi ezishiyeneyo. Nangu siyabona abangaphandle kwelizwe abafisa ukuthi babuye, abanye babuya kanye ngomnyaka, abanye kanye ngeminyaka emibili babuye bazojabula lezihlobo zabo. Kodwa ke kungaqhubeka kunje abantu bazaba lekhisimusi yama WhatsApp, khisimusi yama phone, thunyelwe lokuncane abantu baphokuncinda nje izithuba. Kodwa ukuthi baze babonane sibili mathuba hayi kuzaba lukhuni kakhulu. Yebo, njengoba zonke into nje zingaze yaguquka nalo leli khefu, ngibona ngenye indlela sibili inxa into zingaqhubeka zinje, hayi abantu benkosi bazamela bakwamukele ukuthi into seziguqukile.
Lo ke ngumfundisi Thandeko Zinti Mkandla, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gandle, ngilifisela usuku lwekhisimusi oluhle. Asidibaneni njalo ngeviki ezayo, lilale.
Kanye ngesikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela iningi lithi ukukhuphuka kwenani labahlaselwa yi-COVID-19 kuphazamise indlela ilanga lekhisimusi elithakazelelwa ngalo lonyaka osokubangele ukuthi ledlule nje njengawo wonke amalanga. Umnumzana Meli Ndlovu otshova ibhayisikili usexhasane lenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-South Western Region Gender Network ukusungula umkhankaso wokulimukisa uzulu ngomkhuhlane we-COVID-19. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga, ngikho napha e-Washington DC.